Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-7 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izidumbu zabemba igolide ezitholakale komunye umgodi esiqintini seKrugersdorp duzane ledolobho leJohannesburg kwele South Africa zigoqela labeZimbabwe.
Kanti kulezo zidumbu ezitholakale sizwa njalo ukuthi ezine zakhona ngeze zizalapha seZimbabwe.
Abahlali beBhinga sebephoselana aqatha ngokuthi uhulumende ngabe ethuthukisa ngokuqotho na isigaba sabo kulandela ukusungulwa kwenhlelo ezimbalwa esezethulelwe lesi sigaba.
Kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge ubaba uMnankaku ngokubana usefake iBhinga enhliziyweni yakhe.
Abamanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane lo kumbe ukwelapha ayisebenzi.
Kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge ubaba uMnankaku ngokubana usefake iBhinga enhliziyweni yakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izidumbu zabemba igolide ezitholakale komunye umgodi esiqintini seKrugersdorp duzane ledolobho leJohannesburg kwele South Africa ngeviki edluleyo zigoqela labeZimbabwe. Isikhulumeli samapholisa uBrenda Murudili utshele abenhlanganiso yezindaba AAP ukuthi izidumbu ezingamachumi amabili lanye 21 zatholakala zibekiwe kwenye indawo okungayisikho okwafela laba bantu. Umurudi uthi izidumbu lezi azitshengisi ukuthi abantu laba babulawa yini ngoba bengela ngitsho lenxeba elilodwa. Iphephandaba leThe Sowetan libika ukuba abantu laba bengaba bafela emgodini ongasetshenziswayo owadilikayo, ngalokho kabafuni ukuthi amapholisa abekwazi ukuthi umgodi lo wenjiwa ngapi. Siqoxele umgcini isihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vuso Muzi Sibanda.
Esesikuzule ukuthi izidumbu ezingamachumi amabili lanye zitholakele ngaseKrugersdorp, lapho bese sike sezwa khona amaphoyisa esithi cha lokhu kwembiwa kwegolide ngokungekho emthethweni akusaqhubekeli phambili. Kanti kulezo zidumbu ezitholakele sizwa njalo ukuthi ezine zakhona ngeze zizalapha saseZimbabwe.
Lona udubo singathi yona ingozi ekhonapho lapho okutholakale abantu laba ingozi enganani, ngoba sike sezwa phambilini ukubana kuningi okwenzakalayo okufaka abantu engozini emgodini le. Kuyini linesele kuzwile?
Kuningi esizwa ukuthi kuyenzakala kaningi vele, abantu bayaqibeleka kule migodi ngoba imigodi engasasebenzi yeminye yakhona noma iminye isebenza. Okusho lokho ukuthi kasekho oyigadileyo ukuqiniseka ukuthi ngeke iwobokele kumbe iwele phakathi ibulala abantu. Ngakho kujwayelekile ukuthi izikhathi zonke le migodi iqili idilike iwele abantu babulale. Kanti lokhu esingakusho ngendaba yaseKrugersdorp sokungaphinde kukhombe khona ukuthi kukhona isandla semfene, ngoba ezinsukwini ezidlulile ngemva kokudlwengulwa kwabantu abayisitshiyagalo embili endaweni efanayo yaseKrugersdorp kube nabantu befunga besonga besiyavalela abantu emgodini. Sokungemangalise ukuthi njalo lokho kwenzakeleyo kungaba nesandla sabantu phakathi, ngoba sokunezinsuku impela sokukaningi kahle kahle abantu betholwa befile kuleyo ndawo. Okungenzeka ukuthi lokhu sokungaba yikuziphindisela kwesizalwane seSouth Africa, ngoba sibona ingathi laba bantu abambi igolide ngongekho emthethweni bayize phulamthetho njalo baselizweni leSouth Africa ngongekho emthethweni.
Lo ke ngumnumzana Vusa Muzi Sibanda, umgcini isihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa ye-Africa Diaspora Forum, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izakhamizi zeBhinga seziphoselana aqatha ngokuthi uhulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa engabe ethuthukisa ngokuqotho na isigaba sabo kulandela inhlelo ezibalisa ukwakhiwa kwelokishi leBhinga Polytechnic College inhlelo zokuthiya inhlanzi izakhiwo izibholane imigwaqo kanye lokuqhelisa amagagasi emsakazo. Lokhu kwenzakala phambilini kokhetho lwama-by-elections ayisithupha azenziwa eBhinga kukhethwa amakhansila kunyanga ezayo. Umphathintambo kahulumende wobona ngokwenzakala ehofisini kamongameli Mnangagwa umnumzana Joram Gumbo ubeseBhinga ngolwesihlanu olwedluleyo okwamalanga amabili ehlolisisa ukuthi inhlelo lezi ziqutshwa ngemfanelo na njalo ubikwa esithi usuthekile ngazo. Kodwa omunye umhlali wedobola eBhinga umnumzana Tapiwa Moyo usanda kutshela iStudio 7 ukuthi abantu abakulindawo baphila impilo yakudala kungakabi lemphucuko ngoba bakhwela intaba lezihlahla nxa befuna ukusebenzisa umakhala ekhukhwini njalo abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla. Amanzi akhe aphikiswa kabanzi ngumnumzana kudakwashe Munsaka ilunga lebandla lezanu PF eBhinga yena othi ngempela kulentuthuko kuleyo ndawo. Abanye abalaleli beStudio 7 bathukuthela ngamazwi kamnumzana Munsaka besithi bazibonela ngawabo ukuthi akula ntuduko. Asizweni abanye babo abasithumela amazwi abo ngeWhatsApp.
Uthulane Ndlovu enkaya kwesikhubokhubo ngilo okhulume ngalesi sikhathi ngithanda ukuthi ngiphendule lensizwa ngobe intileli khehla laseBhinga abalibiza ngokuthi ngukhuda kwashe Munsaka. Akula mgwaqo olungiswayo yiZanu PF baba, ungabe ungigawule volume 3 wena. Abantu bayafa ngendlalo nti iziphala zikahulumende zigcwele. Abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla azikho izikolo. But liyafakaza lithi kunama thousands nama thousands ezikolo seziyakho nguhulumeni ziphi. Ngiyakuxwayisa baba ngokuhlonipha ngenhlonipho enkulu. Phinda futhi ubuyele kuStudio 7 uxolise abantu baseBhinga ubaxolise kakhulu ngamanga owakhulumileyo.
Yimi njalo Moses Mtimba ngikwale kotswana Gaborone. Phendula ubhuti lowo, ubhuti wami lo ukuthiwa ngukhudzi kudzi Msaka lo othi izano iyenza kahle ekaryangwe eBhinga. Hai mugulana Masweka, Masweka mugulana imebonzwa mugari yangwe stretch gari yangwe center njenda njio road enje mlogo amba kutegwa Nangagwa ulo kujitaka botu road ilo kujidirira umkwako luanu filu kufanya izmota asahambiga tena mapasa ahambiga amutasa poti zanu mugulana amululame munzira ili njio inzira ya new generation mbotu we are tired nye zanu izanu kasasa itande please
ngicela ukungazichigama yempendula linkulumo ukuthi khona iBhinga iyalungisa hayi abantu bengabi bhukubhuku iBhinga sithi lungisele ukuthi upresident ufuna amavoti hayi iBhinga ilungisele ukuthi ilomkhonomi omningi abawuthola kiyo yikho belungisa imigwaqo yokulayitha leyo mkhonomi bekusala phaba usakhona.
Labo ke ngabanye babalaleli beStudio 7 abasithumela imilayezo yabo bekhuluma ngendawo yeBhinga. Kodwa umnumzana kudakwashe Munsaka uthi uma ngamazwi akhe awukuthi kulentuthuko kulesi sigaba. Asizweni amazwi asithumele wona ngeWhatsApp ngemva kokuzwa abalaleli bethu.
Ngilalela abantu abathi sisenkayi. Abathi seBotswana siseGoli akulanto abayaziyo omba abayibonayo laba bantu bahlala in the past bacabanga iZanu PF eyakudala ukuthi uyakhulunywa akuyenzwa le yinyo dispensation ekababa Mnangagwa konke ngikukhulumile akula ngitsho kukodwa ongenzakaliyo mina ngijabulisa ukuthi mfaka ama facts ku program. Lo ngumsakazo olalelwa ngabantu abaningi umsakazo singabelanga sithi nxa sifika kuwe xa sokudlala sisebenzisa nje ama feelings sisebenzisa ama facts aku ground ngikhuluma nje umgwaqo labakhuluma wegari yangu ngangikhona imviki eziphelileyo siphuma siprofayila lo mgwaqo ku ZBC ngikhuluma ku ZBC ugrade wasibili wagrade umgwaqo njalo ngikhuluma nje uyaphambili ngugrade umgwaqo osumuhle okuhle kuyabukwa umgwaqo usika konke elubo mijesu ngale nyamangala nxa abantu bethi akula into yenzakalayo umuntu eseBotswana ngitsho njalo ngithi laba bathi kuthiwa umgwaqo awufawatara into esegcekeni ebonwa ngumuntu wonke madoda ukubana umgwaqo ovela iTheni obusiyabuzuba usiya esiyabhuka Karoi kuyafakwa ithara sikhuluma nje kunengi okwenzakalayo umele sikubonge sikubonge ubaba umnankakho ngokubana usefake ibhinga enhliziyweni yakhe imigwaqo yonke leyi infrastructure yenzakalayo yikulungisa i-economy ebhinga esayibonayo ukuthi it's a sleeping giant kulungiswa ama-factory kulungiswa amakampani kulungiswa izikolo omunye wagcina sazi ukuthi wabalekani neZimbabwe usesitele ukuthi kuthiwa abantu bafundela behlezi phansi kwezihlahla akakhathesi akabuyi ukuthi ezobona osokutshintshi lokuningi bonke abavela khatshana bethi nxa befika ebhinga bafika besethuka ngebhinga esekhona khathesi so konke lokhu siyakubonga sibili uhulumende wethu sithi hhayi akaye phambili laba basolwa lokho besola simzwile njalo ekhuluma uprinci we-TCCC ethi yes abantu badabula sibili sibefunda epoli qeda nje ethi hayi ikukampeyina okuqakathekileyo kuyini kanti anti ukuthi abantu befunde njengokufunda bakwenza kobulawayo befunda bakwenza eHarare yikho sekusenzakala eBhinga bayafunda abantwana ukubana ubazavotelani lokho ayisikho isiqokuqela sendaba indaba yethu ngeyokuthi sekule polytechnic njengokuthembisa kwamangameli welizwe seyavulwa sebeswele ukukhuluma kathesi ngoba bayakubona sokusenzakala asijabuleleni asithokozeleni intuthuko esibuya eBhinga isikolo eziyakhwayo indawo zonke ezijeneyo imigwaqo enye iyagradwa enye ibikwa efakwa amathara siyayithokozela ama-polytechnic evulwa kathesi besafundela lapho abarenta khona beyakha ama-school of nursing lakho siqalisa ukuthi eyakhwe ama-airport ayavulwa imisebenzi iyaqaliswa ama-mine ayavulwa so lama i-co-mine esevulile amanye ayeza ayalandela ayavula lama-power station kuyaxoxa ukuthi lakho njalo evulwe eBhinga i-Blaoyo Crow isingezelela ama-beneficiary ukuthi ibe inkulu i-Blaoyo Crow ithathe abantu abaningi kuningi kakhulu okwenzakalayo engengikuqede lapha emsakazweni abe yakuli bantu bayokubejela abantu ukuthi dakwetshile ukuyithikana umBhinga muleke ezinzimo lokuhamba muleke manu abeyanje muli kubejela
Hello ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka ilunga lebandla lezano PF osithumele amazwi yakhe ngeWhatsApp ekhona le eKalonga esiyabhuwa eBhinga Amabanjwa amkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imithina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi ilizwe lonke jikelele. Umfufu yinyanga yokunanza umkhuhlane wemvukuzane yebele eminyaka yonke. Lo nyaka kuqhutshwe inhlelo ezijeneyo ebezinqwanele ukuphathisa labo abalomkhuhlane lo kanye lokulumukisa uzulu jikelele ngokuqhakatheka kokuzihlola lokuhlolwa ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ubanjwe kusasele isikhathi kodwa ukukhathazayo kuselakala kwemithina yokuhlola imithi yokwelapha kanye lenhlelo ezincedisa labo abasilayo iStudio 7 ixoxe lo wasinda kumkhuhlane lo unkosazana Thokozani Khuphe wabumba inhlanganiso ethiwa iThokozani Khuphe Cancer Foundation enceda labo ababanjwa lomkhuhlane.
udaba lwekhensa lunzima kakhulu ngokuthi ukwelatshwa kwangkhona buyadura ungaqedwa kwelatshwa akula ipost trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through counseling and so on akule sikhuluma nje khathesi kunje nje impilo eyiyo ipublic institution okumele ukuthi abantu abale cancer belatshwe imammogram yangkhona kayisebenzi ichemotherapy kufanele ukuthi wena njenge patient uhambe uyezithengela iradiation therapy kayisebenzi so kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi
nje izigulane zithola umncedo ngapi
okukhona ngokwama private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibhi imammogram kathesi $100 imithi yangkhona ichemo icycle yodwa ikuma $200 lapho umuntu kwesinye isikhathi fanele uyenze ama 8 cycles njengami ngayenza ama cycles angu 8 usuka lapho uyenza iradiation for 6 months so yona itreatment yangkhona sikhuluma njenge khathesi ayikho what more lawa manye ama post trauma services akulantwe njalo sikhuluma njenge khathesi yizinto okumele ukuthi zilungisiswe
nzani manje njengehlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo
yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi icancer isibulala abantu abaningi kakhulu kumele ukuthi ama services zonke lawo bekhona kube lama screening facilities kube le treatment ibe available abantu ibe accessibility ibe accessible futhi abantu benelisa ukuthi nxa bengabanjwa icancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile kodwa konke khona lokhu akukho so yizizinto esibhizi sikhuluma ngazo yikho sisithi abantu bakithi lingayekeli ukube lizihlola libe libamba bamba amabele kanxa kuyi breast cancer ungathola kulento ongayivisisiyo gijima uhambe yehlolo ngokuthi ngabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangkhona kuchipile ingabanjwa isiku advanced stage ukwelatshwa kwangkhona kuyadura yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives
lo ke ngonkosazana Thokozani Khuphe umqondisi weThokozani Khuphe Cancer Foundation obexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo iphepha ndaba leChronicle lilodaba lokuthi ukuthunyezwa esibhakabhakeni komtshina weZimbabwe obheka okwenzakala emhlabeni isatellite obekumele kwenziwe izolo kwelemelika sokuzenziwa lamuhla. Isatellite le izakuba indiza isemoyeni lapho ezakuba ithumela ulwazi olufana lomkhathi indlela zokuhambisa iGPS lokunye. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukansila weHurungwe uCliff Mudengezerwa ugamule walimaza uWanda Matashu webandla leCCC bebanga inhlanyelo yohlelo lwemfumfuza intwasa. UMatashu ubikwa ekhonone ukuthi igama lakhe kaliko kuluhlu lwabaphiwa inhlanyelo umdederegwa wacunuka wamhlahlela ngenkemba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele enkundleni kustudio 7 linjani lonke basakazi hayi lati filile lali khuluma lo mantsheza ngidingeke ngilethe lolu daba lolu lo mdoda lowu owabatsha abe MRP into ikhulumayo iliqinisa iqinisa ma umuntu elikhuluma liyacasula abantu abaningi yayizwa le ndoda ye-CCC leyi u-Australia Siziba hayi mfowethu okukhulunywe ngulo webatsha we MRP uqinisile kungakucasula nje wena ngoba iparty okiyo kufanele upretende uwenzele ukuthi khona bezakwazi ukuthi nawe benjani bekukhuphule bekufaka esikhundleni esiphezulu kodwa iqinisa yilo lelo abantu bangale bavele bayaphanana ama certificate kuliqinisa lokho mdaka baba kuliqinisa lokho phela kwemukele ukuthi kuliqinisa lobo supporta iCCC kodwa kwemukele kuliqinisa mdaka baba
kumafuku kumafuku ku studio 7 yabingelela New Milton wase Plumtree Changwa kobhulu sikhala lati sikhala ukuthi izano ayilanto esiyenzela yona sesize sileminyaka engu 45 manje siloke silala lutho sibona ukuthi izano yenzeni izinto zathiwa ngu Smith sezifile amadipa asefile siyazenzela amadipa siyazikhelela ngezandla le mchina yayifakwe ngu Smith yokukhelela amanzi dipa seyafa imgwaqo ifile izikolo ayikho nje izano into eyenzayo kodwa kulokhu kuthiwa zano izano kayikho isimele eceleni labo gawula laba abayibona abakhuluma kakhulu ayikho lento ekhulunywa ngugawula ugawule umuntu omdala engakalakabona ukuthi izano le iyamotsha lizwe le selifile siyacela ukuthi izano kayikho isimele eceleni manje sike sibone okunye ukuthi amanye amaqembu amancane ayenzayo lawo ma ehluleka siwakhiphe kube lutshentsho eZimbabwe lapha yonke nje into ifile nje ayikho nje into eright siyabonga
7 Studio 7 anke nizamela ubungcono benu anke nizamela ukutshintsha le ndlela enisebenza ngayo le angeza urecord umnyaka wonke January to December ivoice recording avulwa azoqiniswa le lapho ngathi senisebenza labo gawule nabo Joseph Chuma ngoba vele corruption vele mayingangena elizweni kuba nzima ukuthi iphume so hayi into eseniyenza lana January to December niyabi noma tani ayikhuthi ivoice record yami every day nakhona ngingarecord day 1 tshintshana ukwenza manje ngiqhubeka ngalendlela ya kodwa simangani yavula abanye abantu besebenzisa ngezibongo onsenivula ngokwazana olwe number vele kahle ayisa sebenzi ngendlela kodwa zamani ubungcono benu andisimangali simamilisa bogawule besibangela umsindo emsakazweni instead kube ngali yabelisenza anything ngengcono danti simamiliso gawule labo Joseph Chuma abazothi lizwe li right so nobody ngasifakile nje konkotayo ro idonke khalayo kutani uthi simamiliso gawule labo Joseph Chuma that's the wrong thing yeah ke lani corruption impela livula ama voice record ngoba iningi labantu liyakhala impela ama voice record kavulwa kanti livula abantu abanjani kahle yavulwayo ngabantu abanjani ongawo fowenu vele izinto zasiqinela sikhuluma kabi
sengibonani basakazi abahle nabalaleli be studio 7 elanga ke ngifunda umunye message engiwubona lana kuma messages ubaba Ramaphosa no mina ngakwabimi bendawonye bekhuluma indaba yokuthi ingathi bazokhipha ama voting station awu 50 lana eSouth Africa ngabe ngibone kahle noma so yipropaganda nje kuphela leyo ngicela ukuthi mangabe kuyinto ezoyenzeka ngicela ukuthi nisazise sigijime siyobhalisa ukwenza ukuthi sikwazi ukuthi sivote thina isilwana eMzansi ngiyabonga okhulumayo ngibahlangene mtakadube sejube lapha negwanda kamazwi
salibonani bakithi sanibonani balaleli nabasakazi bestudio 7 umhlaba wonke jikelele yeah okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sakosiwo kwelase Plumtree uMr Khanyani Ncube bengimamele laphana izolo amadoda ePaula laphana ngendaba zaseZimbabwe mayelana nama-sanctions hayi mani bakithi abantu basuke bebenolwazi olufitshane kakhulu kule ndaba yama-sanctions ama-sanctions madoda akukho muntu osanctioniweyo kuphela amalunga athile ezanu-PF asanctioniweyo and then into engayenza ukuthi khona ama-sanctions asuswe kulelana lizwe laseZimbabwe yikuba abantu bagavenwe kahle kuphelwe ukuhlukumyezwa kwabantu eZimbabwe ama-opposition noma ubani nje ohlukumeziweyo nje kuphelwe nje ukuhlukunyezwa kwabantu kuphele konke ukukhuquluzwa komnotho ukutshontshwa and so forth yinto ezokhulula ezokhipha ama-sanctions bayawazi omnangaga ukuthi ama-sanctions yibona aba-implementayo so kufanele kube yibona futhi abasusayo angibonge bakithi amen kuleyo ndawo
selibonani ngikhuluma loNqobile Nkomo okuya esigabeni senkuba isigaba senkuba si-under Inkayi district ngiyajabula ukungena ku-studio 7 ngijabuliswayo ukuthi ngiyakhona ukuxhubana labantu abasakaza bephesheya bese-Washington DC mina nginesikhalo sakithi umgwaqo wenkayi ukuthi umgwaqo wenkayi awulungiswa kodwa into eyenzakalayo kwafika amatraki kugubha umhlabathi kithi esigabeni senkuba bekusangaphi emgwaqweni wasekhwekhwe mawapheka umgwaqo wekhwekhwe uyacwebezela kodwa wenkayi road from Blawayo to Nkayi yiya kucaca sokungumgelo nje sokuhamba amazi nje ngazi ukuhamba kanjani lapho. Yabonga,
salibonani, salibonani kwi-Studio 7. Hayi, siyabonga umsebenzi omuhle lisenzela wona. Sela nje lisitshelele amaphathi kanjengabomthwakazi labo zaphu labo wonke nje wonke ajoyine i-CCC uphithizane ajoyine i-CCC uphithizane ngoba akula lapho kuyiwa khona ngala maphathi isitede ehlukanisa amavoti kuphela izani ngeke iphume ngamaphathi lokho okuninginengi okungaqedakaliyo.
Sawubona msakazi lawe mlaleli, ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngisole kakhulu ukweyisa okwenziwa unumzana Themba kuye moyo owe athuze nxa ngicabanga kahle. Uthi yena uThemba kuye moyo okungabantu okuthanyelayo kungedlula ababalise njani. Ikweyisa lokho, ikweyisa abanye abantu. Akula muntu ofuna ukuhlala ethanyela, kodwa ngesimo esikhona abanye abantu bazithola bethanyela. Phambi kobusobo kaNkulunkulu siyalingana sonke. Akekho ngcono ngoba engutitsha, akekho ngcono ngoba engunesi, akekho ngcono ngoba engudokotela. Sonke phambi kobusobo kaNkulunkulu siyalingana, siyafanana. Ngicela ukuthi uThemba kuye moya ahoxise amazwi akhe la, amagama akhe la amabi kangaka. Ufundisana abantwana, ufundisana abantwana uThemba kuye moya. Kubi, kubi, akulunganga. Kahoxise. Ngiyabonga mlaleli lawe msakazi.
Hayi, lathi siyabonga balaleli, siyalandula akula corruption, siyazivula zonke incwadi zenu, kodwa ikuthi ziningi kakhulu, lisixolele. Kwezemelika, ukukhankasela ukhetho lwama midterm elections lokukhetha amalunga edalele the House wonke lama senator alikhulu oluzenziwa kusasa sokufike kuzinga eliphezulu. Sixoxe lomnumzana Dan Moyo ohlaziya ezombusazwe, saqala ngokumbuza ukuthi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi ngeliphi ibandla elizathola izikhundla eziningi.
Lutshengisa masikhangela ama-polls, lutshengisa ama-Republican engathi aya leader, aya ekuthini ngathi yibo abazonqoba ikakhulu ku-House of Congress, hayi ku-Senate, hayi kangako. So masingaya ngawo ama-polls, hayi kusho ukuthi ama-Republicans azothatha i-Congress, i-House. Ku-Senate ungathi kule competition kakhulu lapho, ngoba sikhangelele ama-states ayi-4, i-Pennsylvania, i-Arizona, i-Nevada, le-Georgia. Yikho lapho okungathi i-competition yakhona ngutshiki lobhanqa 50-50. Kodwa sikhangelele ukuthi ama-Democrats azophumelela kuSenate.
Khona okungenza ukuthi abantu abaningi bavotele ibandla lama-Republicans kuyini? Bengaba beyabe besola na umbuso kamongameli Joe Biden?
Siyazi ukubana ama-Republican amaningi abalandela Donald Trump, even lamanje bavele bavavumelani lokuthi uBiden wawina ngo-2020. So ama-Republican anjalo siyazi vele ukuthi angeke avotele uBiden regardless of whether i-performance yakhe ibinhle kakhulu noma ibibheda. Kodwa nje just from khona lokhu ukuthi bazitshele ukuthi ukhetho luka-2020 uBiden ngazange awine. Okunye kakhulu abakhuluma ngakho abantu, sizobe khuluma ngodaba lwe-inflation, ngoba izinto ukukhuphuka kwezinto ezitolo le petrol. So bayakhala kakhulu ngakho lokhu, bathi uhulumende kaBiden akenzi kahle ukuthi alungise udaba lwe-inflation. Kodwa siyazi thina ukuthi i-problem kakhulu ukuthi kule mpi leyenzakalayo e-Ukraine, njalo futhi siyazi ukuthi kule kulokushota kwezinto okwenziwa okusukela from iCovid esingathi supply chain disruption enzakalayo ngeCovid. China ilokhi behind ukuthi njengoba manufactures into ngoba iCovid ihlasele kakhulu lapho lamanje siyazi ukuthi lokhe kulama lockdown. So abantu mabengakhangelisisa kahle ukuthi udubo luvela ngapi, maybe bangatshintsha ingqondo ngokuthi basole uJoe Biden.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe obekhuluma ke ekhona pha eVirginia ngapha kweMelika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibanene njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.